sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Tanono kawande olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 1 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usiqoqoqela Mphoko obothwele icala lokudlwengula umzukulu kubikwa engezwani loyise umnumzana Phelekezela Mphoko wayengumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani.
Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona, kube ngathi ungumuntu ozivele. Kuyadanisa kakhulu lo
umumo. Uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
Uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini, ethi sekhombini imiswe ikhombi amapolisa ehlise wonke ama-foreigners lithwalwe kuthiwe liyadiport.
Udaba lodlakela oluqhamuke emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi uhlelo lwabatsha iNational Youth Service luvuselelwe na ludluliselwa phambili edalele parliamente.
Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide all the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungayizwa sokukhuluma vele ngentozana le indirect ikhuluma nge-violence.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Usiqoqoqela Mphoko obotshelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe ubikwa engezwani loyise umnumzana Phelekezela Mphoko oyingumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani. Iphephandaba lobulembu elethi News Hawks lithi ababili laba babanga imali yenkampani yeChoppies. Leli phephandaba lithi njalo lokuthi usiqoqoqela uhlala ethwalise nzima uyise ngokuthi kanti vele uyise wakhe uqobo ngubani. Kodwa leli phephandaba alivezanga ukuthi imbiko le igcizelelwe ngokweneleyo na. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lo Mphoko ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izolo izigulane ezivela eZimbabwe bezivinjwa ukwelatshwa ezibhedlela zeJohannesburg. Kuthi eLimpopo uDokotela Poppy Ramathuba owabonakala ethwalise nzima izigulane ezivela eZimbabwe izolo uthe kuzamele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlawulele bonke abayakwelatshwa eLimpopo. Iziphathamandla zamabandla aphikisayo lazo zibikwa zisithi abavela eZimbabwe kumele basuke baphele kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Umumo mubi baba Gande, izizalwane zeZimbabwe zihlezi manzonzo, zihlezi njengempunzi, impunzi ezingelwa yizinja isendaweni eligceke kungalazihlahla. Yiyo indlela ekhona ukuthi nxa ugula umuntu bafike bakuvimba abantu egedini lesibhedlela uphendukiswe ukuthi ebuyela buyela endlini ugula. Abanye abantu baye bakuma chronic illness zimkhuhlane leyi efuna ukuthi unathe amaphilisi uyalanda amaphilisi bafike bakuxotshe. So ngenye indlela kuyabe kuthiwa hamba uyokufa. Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona, kube ngathi ungumuntu ozivele. Kuyadanisa kakhulu lo.
Kulalo esizwa ukuthi othiwa nguMackenzie, ungasitshela ukuthi kuyini osuzwe ngakho ngaye?
UMackenzie ubekhuluma kule video lapha bekhuluma khona yena esithi khona okokuqala kukhulumileyo uthi yena ithi ngisho ukuthi ungumkhokheli webandla ukuthi ayi Democratic Alliance uthi yena nxa kufica umuntu weZimbabwe efakwe emtshineni kumbe kuoxygen esibhedlela uzafika angcothule umtshina lwana afake umSouth African emtshineni lwa abe sekhuluma futhi ngokuthi uza arranger amalokuzena ama gangster lapha kulabantu abantu ngama gangster labo siyake sizwe ngabo kube Cape Town abadubulana nayo bakhona vele indawo ezine so uthi ke uza mobilize bona abantu ukuthi khona kabadubule abantu abokuza ukukhuluma on video lokho i-video yakho na ibi ukhona obeyicubungula nje omunye umuntu okhanye ngumZimbabwe okade eyicubungula i-video yakho ukhuluma into ezinenge kakhulu ezichaqisa umzimba uMackenzie kodwa ke isimanga yikuthi umuntu wakho na kabotshwa kenziwa lutho nje ungathi ukhulume into eqondile ugcizelela kuyona leyana eka mama lo obekhuluma lo MEC oweLimpopo uPopi lo oweLimpopo so ke sokuyinto kasebeyenza injalo batshotshozela ukuthi uZulu akubone kuyinto okumele yenziwe yona le kuyinto embi kakhulu edanisayo ongeke uyicabangela ukuthi kulomuntu emhlabeni ongakhuluma ngendlela enjalo wesifuthe ngumuntu ongumkhokheli
Alo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa Kolunye udaba olufanayo eBotswana selikhuthazwe ukuhlonipha amalungelo abangena elizweni okungekho emthethweni lokhu kuza ngesikhathi kulokuqonga kwezehlakalo zezizondano kwabokuza kwele South Africa ikakhulu ezibhekiswe kwabeZimbabwe Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana
Ngesikhathi kubanjwe umhlangano oqoqo enhlanganiso yeSouthern Africa Migration Management Project edolobheni lejwane ngomvulo iningi livumelene ukuthi kumele kudingwe indlela yokuphatha kahle abokuza umsekeli kasebalukhulu kugatsha olubona ngokuqhatshwa kwabantu kweleBotswana unkosikazi Buyinelo Libilo ekhuluma kulo mhlangano uthi okokuqala umuntu kumele abe lamaphepha aqondile ukuhlala lokusebenza elizweni ulibile uthi okwesibili kumele kudingwe ukuthi labo bangalamaphepha bangaphathiswa kanjani ukuze bengazitholi bephambi
One way or the other, we interact with these migrant workers. But the question that we may pose to
noma kanjani sihlangana labo kuza emsebenzini etshiyeneyo kodwa kumele sikubuze ukuthi balemvumo yokuba selizweni balamalungelo bani njengabo kuza njalo singenza njani ukuthi babe lamalungelo njengabo bonke abokuza abaselizweni
umhlangano lo uvumelene ukuthi kumele kube lemizamo kanye lemthetho to ekhona ebona ukuthi abokuza abavikelekile ikakhulu uma lapho abasebenza khona noma bengela maphepha unkosikazi Gloria Moreo Fontes owenhlanganiso yeSouthern Africa Migration Project uthi kumele amazwe achineyo ahloniphe ilungelo loluntu
imithetho eyavunyelwana ngamazwe omhlaba ithi ilungelo loluntu kumele lihlonitshwe njalo kumele sonke sisebenze endaweni ngilabandlululo
ngemva komhlangano lo kukhalelwa ukuthi kube lokusebenzisana ngcono phakathi kakhulu kwabaqhathi labokuza abangena elizweni ongekho emthethweni eminyakeni esanda kudlula izondana kwabokuza emazweni ashiyeneyo iya iqonga ikakhulu emazweni afana leSouth Africa lapho izizalwane zakhona sitha bokuza bephindele emuva abanye abafana lonkosazana Sindiso Spanda bathi noma nje kwele Botswana ongela izondano emgceke njengeSouth Africa kulukhulu uhlala kwelinye ilizwe ikakhulu uma ungela maphepha
pele kumbe ngithi singama foreigners kwamanye amazwe inkinga esihlangana nazo ziningi kakhulu uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini ethese kombini imiswe ikhombi amapolisa ehlise wonke ama foreigners lithwalwe kuthiwe liya deport nxa usuke endlini uyabunga plananga kumbe ngithi ungalacebo lokuthi wena ubuyela ekhaya abanye umuntu uyabechiye abantwana endlini ngale emsebenzini uyabunga sazakala ukuthi uyabuya kumbe kawubuyi usuka lapho susiya deport wena uzitshela ukuthi uvusi emsebenzini.
USpanda uthokunye ukuthi abokuza bangaze bezame ukuthola amaphepha aqondile okusebenza. Batshela ukuthi kulabo eBotswana abangenza lo msebenzi.
Uthi uyabuyela kini futhi ufica ukuthi into azimanga kuhle. Shiwa inkinga esihlangana lazo. Zisithole senzima singabantu belizwe leZimbabwe.
Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission ZHRC ibambe umhlangano kuyona le iviki eHarare lapho kutshengiswe ukukhathazeka ngesiphatho sabokuza emazweni angaphansi kwenhlanganiso yeSADC. Umbuthano lo ube ungenelwe ngabagcina isihlalo sezinye inhlanganiso ezifana leZHRC emazweni asemhlubulweni ngezansi kwezwekazi leAfrika. Ekuphelani kwalo umhlangano kulotshwe isivumelwano esibizwa ngokuthi iHarare Declaration on Violence Against Migrants in the SADC Region. Ngaphansi kwesivumelwano lesi kunqunywe ukuthi amazwe wonke angaphansi kwenhlanganiso yeSADC abone ukuthi abokuza bayavikelwa njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabon kwele Botswana.
Umgcinisihlalo wekomiti yebudale lephalamende ebona ngendaba zabasakhulayo umnumzana Omega Sibanda owebandla lezanu PF uthi uselova ugwalo oluzahambisa edale lephalamende echasisa ngodlame oluqhamuke emhlanganweni walikomiti kobulawayo ngolwesibili. Likomiti iqhubela umhlangano ngenjongo yokubuza uZulu ukuthi uthini ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service olwazakala ngokuthi ngama-Green Bomber. Abatsha bacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZanu PF batshaye abantu abethule imbono yabo ephikisa ukuvuselelwa kwalolu hlelo. Iphephandaba leNewsday libike ukuthi abatsha abanakakelwa ukuthi ngabeZanu PF njalo baphambanise umhlangano ofanayo ewathomba esigabeni seManicaland izolo. USibanda utshele iStudio 7 ukuthi ugwalo aluqoqayo ngolodlakela lwakobulawayo uzalufikisa edale lephalamende ngolwesibili. Ibandla leZanu PF liyakulandula ukuthi yilo elidale loludlakela. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Ngibona ngazathi into engamangalisiyo eyenzakeleyo vele uma ukhuluma ngento yeNational Youth Service kuze ukuthi ubekwazi ukuthi ukhuluma ngodlakela. Iyabonisa ukuthi vele ma indaba yangkhona isiqalisa iqaliselwa ukuthi kwenziwe odlakela. So ngibona ngazathi abantu beZimbabwe kuze bebekwazi ukuthi wonke umuntu othi kaku-introduce iNational Youth Service indirect ukuthi aku-introduce i-violence. Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungayizwa sokukhuluma vele ngento zonalezi indirectly ukhuluma nge-violence.
Abachayiweyo ikakhulu kobulawayo bathi bachaywe ngabasakhulayo beZanu PF kodwa isikhulumeli seZanu umnumzana Tafadzwa Mugwadi uyakulandula lokho uthi abachayiweyo ngabebandla lakhe. Iqiniso yilipi?
Mina ukuthi iZanu iyabulala abantu ithaye abantu ijike izenze i-victim akusiyonto entsha. Isuke lakho ngama-80s ithatha umuntu ithi namhlanje singu-chairman weZanu kusasa bebuye bembulale bethi ubuleke ngabantu beZanu bembulalele ukuthi indaba engafuna ukujoyina iZanu iZanu. Kona kathesi ukuthi bethaye abantu bebe sebejika bethi ngabantu babo akusiyonto entsha bakwenza bahlala bekwenza. Ungakhumbula even isidumbu somoyi ngo-2001 owakuthiwa ngumthokozisi benza into efana nayo bambulala baqeda bathi ngumuntu wabo bahlala besenza njalo. So okutsho ngutafazwa mgwadi ukhuluma lona ibhayibhili lebandla lakhe elokuthi liyaganga lijike lizenze i-victim.
Kuyiwa phambili ubona ihamba njani limihlangano njengoba sibona izigilamkhuba lezi ziqhubeka ziphambanisa ichithwa nje?
Kusiphambili sesiku-election mode vele imihlangano yonke siyi-political contest. So uma sokunjalo lapho kuhlanganwa khona kuyabe kusiba nodlakela, udlakela luyabuya luqansa kusazoba worse ngoba anti kumnyaka ozayo kuyavotwa. So ibandla lodlakela eliphila ngodlakela lizalwenza udlakela olwedlulisileyo kodwa abantu beZimbabwe kuze bezimisele.
ubona emaphethelweni uhulumende eqhubeka yini ngokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service lolu osoludale inkulumo?
Njengoba uhulumende ethatha izikhiwi engaluvuselela elethi ilizwe ayisilo lokuvuselela umnotho kodwa ngelokuzigcina embusweni. So i-youth service ingenye yezinto ezayigcina embusweni, so bangayivuselela kungazabe kusimangalise lokho.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwebulawayo. EleZimbabwe izolo limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lengozi ezidalwa ngokuthatha izidakamizwa emhlabeni jikelele ele-World Drug Overdose Day. Ngeminyaka edluleyo, eleZimbabwe lalingela dubo lwezidakamizwa kodwa kusukela ngeminyaka yabo 2015 uqale ukuziveza njalo lokhe umemetheka ikakhulu emadolobheni. Isikhulumeli senhlanganiso esebenza ngababhekane lodubo lwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, unkosikazi Nobuhle Maplanka, utshele uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 ukuthi babe lombuthano izolo eHarare okunanza leli langa.
Sina njengeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ihlangene labanye esibathi ngama-partners ethu namhla sibesisedivarase kwaku-support group yethu lapho khona desilezifundo mayelelano naleli langa le-drug overdose. Sikhuthaza abantu sebenzisa izidakamizwa ukuthi into leyi imbi kanganani, njalo sibakhuthaza ukuthi babe ngabantu bokuthi nxa bekwanisa behlukane lo mkhuba lo wokusebenzisa izidakamizwa.
Lingathi uhlupho lolokuthi lokusebenzisa izidakamizwa liyasi la yini kumbe lokhu lumemetheka.
Iproblemu yokusetshenziswa kwamadrago napha eZimbabwe iyalilokhu ikhwela, njalo thina njengezethu i-LDN sesilenhlelo zethu esizenzayo sihlanganisela lohulumende lapho sibafundisa khona ngama-harm reduction services. Saqala sayenza leyo program amavikini adlulileyo le-Interministerial Committee on Drugs. Okwamanje sesifundisa ama-healthcare service givers so that babe lolwazi lokuthi abasebenziswa izidakamizwa bengancedakala kanjani, njalo linani lalabo abasebenzisa izidakamizwa lingayehla kanjani. Siyathemba ukuthi singasebenzelana ndawonye sibambisane sonke udubo lweli kumbe inani labantu abasebenzisa izidakamizwa lizakwehla kweleZimbabwe.
Inhlanganiso yenu ihlezi ikhuluma ngeZimbabwe Drug Master Plan. Injongo yeplani le ngeyani?
Sina i-master plan yethu siyidrafta sesibone ukuthi esiwathi ngamasevisi abantu abase sebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe ezedleleni akula. I-master plan yethu ithi akube lama-rehabilitation centers, at least one rehab in each and every province so that labo abasebenzisa izidakamizwa bethole ukuncedakala. Nxa singaba lama-rehab alabo abasebenzisa izidakamizwa, sokusitsho ukuthi sesizekwanisa lathi ukwehlisa inani lalabo ababulawa yi-overdose, ngoba sithi sikunje amasevisi abantu abasebenzisa izidakamizwa izibhedlela zethu asinawo. Iningi labo bahanjiswa kuma-mental institutions like aboHarare Hospital kubo-annex. Okutsho thina sithi laba abantu abafuni indawo ezinjalo, abantu laba bafuna i-rehabilitation center lapho ukuzabe khona kula ma-service abo onke aqondane lalabo abasebenzisa izidakamizwa.
Alo-ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amalunga ebandla lakhe engahlangana lomuntu olodlakela abanike amanzi umuntu lo anathe adlule. I-commission elwisana lenkohlakalo e-ZAC isithathele abantu imali edlula izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu, $25 million. Laba bantu ngabacatshangelwa ukuthi imali le bayithola ngendlela ezingekho emthethweni. Okwamanje sengithethela imuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ndinjani nje lonke, ndinjani wasakazi bethu, Chris Gande, hayi kuhambe njani uChris impela, hayi siyazizwa izindaba, siyazizwa izindaba zeZimbabwe nje zonke. Ye hayi nonke zithanda ukuphawula ngento nje ezihlupha abantu lapha neZimbabwe. Into yokuqala lapha into ehlupha abantu eZimbabwe ipolitiki, ipolitiki lapha nayi iZanu-PF yafundisa abantu ipolitiki engalunganga mpela, ipolitiki yokudla abantu abasasebenzela abantu, sebengabantu nje abazisebenzela bona nje, isebenzela izisu zabo nje, bonke nje amapolitiki lana nje angathi afuna ngale Harare vele ubuningi ba wonke asimapolitiki asebenzela abantu, babesebenzela abantu kodwa shothi basebenzela bona abafuna ngale Harare, hayi khona ngapha emadiplini nje manje sesithembelekile imthwakazi, hayi lesibona ngathi sizasikhipha mpela ebhuqwini lo lenxushu ukuthi ngesifa kwele abantu beHarare.
Siyabingelele emsakazweni Studio 7, sibonge umsebenzi esiphathele wona. Kahle kahle iZanu PF uma abantu baseZimbabwe beyivumela beyekele lisebenzisa i-old strategy sokuthi makuyo kuma-elections kumele kushaywe abantu, kubulawe abantu, kukidnatshwe abantu, kutho ukuthi nje mabeyivumela amaZimbabwe ukuthi akulalinye icebo abayiphikisayo kakhulu iZanu PF njengama-opposition party lamaZimbabwe nje wonke, ngoba mbona abaningi abantu beZimbabwe iZanu PF bazayithandi, ngoba uthola abaningi basemazweni labasekhaya nje bona abancane yibo nje mhlawumbe engikhuluma nabo ukuthi mabeyiZanu bebamba abantu ngenkani ngokubatshala ngokubakidnapa, kuthi sebesazi ukuthi vele abantu abasabafuni, ngoba lapho kuba la election khona kumele kubula abantu kushaywe abantu. So ama opposition akezame elinye icebo lokuthi makuyiwa ku election kungabi lodlame, kungayiphuselwana, kungavula abantu bese kuyiwa kukhetho, iZanu PF ibisiwina ke maye ukuthi yawini njaloko ebakwenze egogwe babulela batshaya abantu babalimaza baqeda lapho bathi bawinile. Asiwo kuwina lokhuyana, into kuthiwa i-election othiwa winile uyabuwine i-free and fair election, ungajabule ende ngikudle ngiceke lawe nje awulangani ungabamba lesandla ngoba uyazi ungudlile. Le ipolitics yaseZimbabwe mina ngiyazi ukuthi izalungiswa umuntu onjani, especially besithembe bona osisi ukuthi bake bezama ukudinga ama better reforms, ngoba siku election next year kunje election yakho nabe ngiyokuvulalisa abantu, kwethusela abantu, lokunyamalisa abantu. IZANU futhi ibuyisitshela abantu ukuthi winile, no hangcono iZANU iziyele ku election yodwa isivotele yodwa, ngoba makuqhubeka kuso akuyona ama election lawo. IZANU PF ihlukumeza abantu baseZimbabwe.
Studio 7 siyabingelela abantu enkamini inkomo kini lonke ma-Afrika mahle, silibingelela nje sithi lapha mina kangithukana ngithini zama ukuqondisa abantu abake bekele ukukhuluma ngomunye umuntu, kodwa ke la ilokuzi RPA siyayikele ngani yiyo esiyifaka uhlukuza ilokuzini i-South Africa, abasiyekele ekuvota sizabuya sizovota sizazihambela thina njengokuhamba kwethu, kodwa ke bekhangela ukuthi noma ukuvota is wasting time, kungani bengazama ukuthi indawo ukuthi bebona amazwe abaphephelayo bephele khona bebona ukuthi bayazibangula bezibangula, ngoba phandle kokulwa ngeke kukhululekile ilizwe lifuna kulizwe vele kusho ukuthatha ilizwe kuliwe. Lokho kuloko kuthiwa hey amanye vota amanye vota la, hayi mina ngifuna ukukhuluma manga i-RPA la izabe azama iparty ihlangane zibe amaparty amahlangeneyo, hayi kona kumbe wesicembu cembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni lokuze nama-political ayadla kathi kungabunjwa kube iqembu eyi-1 kube namaqembu ayi-2 funge into eyi-1 estrong. So hhayi ngiyalungelela lonke lihlobo, hhayi ke lizame ukuthi lisezele konoko lingabe liloku elikhuluma into ezingapheliyo njalo lingakhuluma omunye umuntu, umuntu lomuntu limekele yenza okwakhe, kodwa sitshekele ukuthi amaphathi engabi maningi akakabo. Siyabonga.
Sayibonani, sayibonani u-Studio 7, hhayi ngungulube lapha e-Cape Town. Hhayi siyayibonga usizo isinto ezimnandi, hhayi siyalibingelela lonke a-Studio 7 abasekhaya nabaphandle. Siyalibingelela lonke bese mbulisa be Triple C bonke iZimbabwe yonke. Triple C salubonani mamuka semese maZimbabweni pa Triple C singasaruziriganga. Hayi cela ubuze lapha kini nani ukuthi ani beZanu babona yiwo abacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa nako kumbe wothi yiwo abakwazi ukubusa naye elizwe leZimbabwe. Ngicakele imbuzela uchuma melo mbuzo lo ukuthi lo kuthi phela abantu yabakubona kungcono yini ngikuhlala kahle yini hayi ngicakela imbuzo lutshuma lo gawo ukuthi ndawayibonayo ayiboni nje inkani besibegcwelile izwe phandle amanye amave xotsha lezibhedlela wabona into emnandi na hayi mabe khoya cakela ngidibanise nabo labela inini yabo hayi ngiyacela ngeke ngikhulume nabo ngiyabonga studio 7 ngikhubela imessage yami ihambe angifuni ukuba mude kakhulu safuna ukukhuluma labo tshumi kakhulu ngiyembezi bona bathi ngiyabonga
studio 7 studio 7 sanibonani mina ngihlutshwa ngabantu bakithi imthwakazi singabe imthwakazi sibili kodwa ke inkinga kasisakwazi ukuthi basupportani basupporti izanu ngoba bathi sisizi yomnyuthi sisizi kayifuni izanu kayifuni asoza votela ichama so ukuthi bavotela ngoba lo mkondisi kangenanga phela ku presidential so bathi senze njani bazamani bayasilahla sikwazi ukuthi bafunani kabasitshela ukuthi into eyiyo vela ukuqumilize siyakuzwa kodwa kade kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yini izanu yakhona le kulokuthi bathi uchamisa bomfuni umnanga bazaliquma balithini kungavota ngasihlale kuphela siphonga ubukela
salibonani 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 ku studio 7 injalo ku studio 7 aba yaphila ngithi kubingelela ukuphela ku studio 7 hlobo labangani lonke ngendawo ngezindawo ngingelela konalo esigabeni sami le kids kwele mashumba lapha ngingelela wonke umuntu okhona kwampana wonke umuntu olalela i studio 7 naye umuntu ayo studio 7 omkhulu kakhulu bebe bayangaza abaningi kulo ongangaziwa bengelela tawo khona lapho emaphisa lapho mdaweni noma mnyelini njalo mhlala wami amakhona yakwada amlalela istudio 7 lapho khona ngithi kubonga nje
sakibonani ku studio 7 balaleli lani esincedisayo ukuthi sikwenze ukufaka imbono lapha selibingelela siyabonga njalo kusethele indaba ezinhle lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikole ezifundwa mahhala kungabhadalwa akuyenzwa isifuni siyazi ukuthi into engekhoyo vele le into ekhulunywa kuphela kuphelele emoyena into eziphonga ukukhulunywa nje kuphela ezingekhoyo umbuso wezanupief uhlukumeze wonke umuntu ezimbabwe laba abadiwe umbuso wezanupief wathiwathi uright usiba right nga vele ukuvota ngikhona mbona kungalancedo ngakuyami vele mna hayi ngicabanga lo kungavoti mbe kona into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti uvotelani vele ngazi uyidliwe izanupief ekhona iyangena ngenkanelo kuze nembusweni so hhayi esikwanisayo sivoteleni asivoteleni umqondisi moya emrp mtokazi ekwasti uphathi ngene phathi nxa singaphila ngcono katelo kuzeni namthi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Siyacela lingathuki njalo incwadi zenu zibe zifitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala zonke. Siyabonga. Akwezemelika amabutho akwele Ukraine abikwa esengene esigabeni salelo lizwe esezansi esasihluthunwe ngamabutho akwele Russia. Kodwa ingcwethi zomvikela ezivela kwele Melika leza kwamanye amazwe zithi osekwenziwe ngele Ukraine yikuluma ukungasoke lenelise ukuthi likuhlafune. Ingcwethi lezi zithi aluba ele Ukraine livikele indawo zelizwe leli ezingekho ezandleni zamabutho akwele Russia kulokuthi amabutho la aye kwezinye izigaba.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asavumi uba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ubikwa esemapholiseni kodwa uyise uthi ukhanya uzondana laye umntwana abezwani sebele minyaka phose emithathu bengakhulumisani. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulo lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.